ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNtulikazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabule ngoba lamanje lokho ngisophela. Ngikwazi ukuthi babami ngumumani nawe usaphila kumbe lokho ngabe ngisashona kodwa ngangiyakwazi ukuthumele na. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomndoda.
Bakhala abantwana abalabazali lezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazwe wekukura hondi.
Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abanye lilala ezigonini.
Induna lezakhamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurongwe eMashonaland West lapho kutshaywe kwalinyazwa ababandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabatshaywe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTriple C kuward 13 eChipinge East. Abanye abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurongwe bathi batshaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center. Bathi babikele amapholisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sikentamu ndopha kakazundi bata mutshoti ngatiende naye uvandisunga amakhafsi
uvandisabanyibamba besithi bahambe lami bangifaka izankosi bangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yerwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF vanoitwa Phemo Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcinisihlalo weZANU-PF uPhemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRC uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwesandleni senxele uyabe khombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapholisa, ama-CIO, ama-teacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangcusana abakaphula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye Zimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama incidents la ayenzakalayo ayi violence atshengisa ukuthi iZANU-PF endala lokungajintshanga ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitsheli ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi kodwa wayekubangisana izikhundla kuphela kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya unkomo lezaphu after amaNdebele amaningi bule esekuleyo ngeviolence kubanga amavoti lokhu iyona le iZANU-PF silayo namuhla eningi maswabi ngoba sokuyeqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwabo. So ekugcineni nxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukukalela ngikhangelele ukubana kulama key systems. Izinto ezizo ezikhangelele ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhangele zemfundo, education, nanjo. Ukuthi education ekuqaleni singathuthukisa kanjani, kanti izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele uSazini Ngwenya owebandla leZANU-PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu, nakathe sokhe siqhebaqhebana lapha labangani bami, kalabemphakazi labesi, siyangazi bona kumbe ibalangafuthi sihlangane, hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lapha ngaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezethi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kasi siyangena ezethu ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizwe lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibone ngathi nguWard 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancalile zikhipha abayelilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqokele lize lifelazwe phandle lingabonakali lizigqokile. Nani asikhipha sepolitical party. Le khadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni okuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa usekhulume kanenyi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo weStudio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxokozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elowagweru kobulawela kwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Bayaxabana abazancedisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolisa encitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. UMnumzana Mason Hlalo ubefuna uba ngusene
wanjele ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawayo. Kuthethwa abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Ngazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela ephalamende emele i-CCC. UPhasa Tshawana Mdathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu, ucela ukuthula.
Siyathemina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle, ubulawayo lothando, ubulawayo lokuthandana, ubulawayo
ukutholiselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani seVungu abahlali labasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwameli wabo edalela ephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisiyo walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kubele kumenemene okube khona una namhlanje imdubo wawadi yakhala lama wadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obube khona phakathi kwamavoti la abe khona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa mbani ngo-MP wethu ohlungiswe wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuyena lowo okwanise ukuthi athole ama chance
omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Omega Sibanda ube indoda akade izama uba nanku amarigation asisalilendlini nambona ukusaphutsha lokhanani.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla eVungu kukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Grace Thuma uyakufakaza lokhu.
Izani iyathatha vele iyathatha kubu-MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU-PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko izanu yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC kubana indaba yokufoja iyicala elizweni leZimbabwe. Yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entsheni ye-ZANU-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene lomsebenzi we-ZEC, ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela i-ZANU-PF. So ngakho-ke lokhu ngamanga aluhlaza ukubana ifazi nezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi etsholotsho ngomnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifaka buhlungu mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka 1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokuchiswa kwabo ngesikhathi so mbuqazo wegukura wondi esigabeni sesalankomo umnomzana Nhlanhla Mlilo osele minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labo makhelwane abathiselwa ezindlini yi 5th brigade
awunjabulisi ngoba lamandla lokho emhlophele angikwazi ukuthi babami umpumulo wami nawe usaphila kumbe lokho engabe ngasewashona kodwa ngangiyakwazi ukulele ngabo kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodo
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugora wondi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye
lapha kwendlini sachiselwa phakathi ngathi izikhewu asikwamuleni umgubazini sibe sidubule phansi saphuma lozikhewu labanye omama laba abanye badujukela phandle abachanga endlini badujukela phandle sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha balondoloza okwakusele ncwaba linye uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo
basi tshela ukuthi abafuna izaphu kabame ngapha abafuna izani kwami ngapha salayina ababe sasikuzaphu sasibaningi sababaningi abezani baba batiswana
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalelwa izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegukura wundi
ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane basela abantu bokubahambisa ezikolo so abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe
amazwe kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka etsholotsho buyadabukisa
we see names of women and babies what security threats did they cause
esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwangudlwangu ababebenza kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni sibona amabizo abesifazana kanye lensane yibudlwangudlwangu bani ababenzayo umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini kasivumelani laye ngoba kwakuyisiga sobuqili
umandinde uthi ilitsheleli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabaningi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zemethebelele North Lemiglands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugura wundi olwakulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 inani labantu ababulawa igugura wundi lethulwa yenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye. Umnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo wesabelo seMathebelele North, uthi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende mayelana lombhuqazo wegugura wundi.
Sesingatshelwa yilokhu zinto, sesingatshelwa
lezinduna ngoba sekuthi ukhokhelelwa ngubaba uCharumbira lezinduna zakhe le council of local ezama-chief upresident wathi thina ama-politician we should be out of these things ama-traditional so they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo abakulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho nginguNokuthaba Dlamini.
Sizongena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elitshumi lantathu 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe athiyeneyo lapho azakhulumisana khona lenkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ngokuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abayanelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenze-ke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi udokotela Mkhululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama-drugs abe still phakathi kwi-system yakhe, ngoba so far abantu that have quit they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama-drugs. So there's a chemical reaction eyayenzakele. I-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues, so abe lokhu ekhona ama-drugs kwi-system yakhe.
Oqhubeke echasisa udokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizi lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under odokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayimeleyenziwe iyakulungisisa ingqondo because i-addiction yezwe ukuthi umuntu arely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba bachiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizi njalo egokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa uthi ukulungisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhubalo bechiyane lawo, kodwa lolu sizo lukhona.
Eziningi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela ingutsheni, iparenyathwa, ingomahulu, emaswingo legweru provincial hospital zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo belalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uKnowledge Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like asinikeze usekelo kubantu abanodubo.
Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
We Kwezemidlalo iqembu leZimbabwe Cricket lingqikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier koBulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo.
Umdlalo lo uqakathekile okwamagama lapho izaphilana khona neqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selithi yadlala e-India lapho kunomncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lekhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni babhethe, thina sibe sesigcina. Ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa inanga lingathi li-chief kungafunekisa ukuthi sithole ama-runs yokufika semini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka nesonto yokubana kube lesikhathi sokulungiselela imidlalo le. Kodwa icembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo, lizidlala nePakistan, ngabe babebuye bazodlalela la. Okwakhathi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye ibedlalela koBulawayo. Ngakho-ke lise lijwayele iBulawayo ukudlula thina abaninga. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile, kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona zani kuyaphumani kona?
Abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters sinanzelele ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams noCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinanzelele yena leyani ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelela ukuthi bekuzakwenza. Ngoba ungakhangela lanxa lapha abebedlala khona le-Nepal ukuthi kuthefika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni laphana. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yona leyana ukwenzela ukuthi sincithise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Ngomanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami omzalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube, eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina, ngingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami, uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami impilo yanamhlanje yesikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi, umakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Nkosi Namandla Hluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingelele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NgingoBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunkulo eLwagwelo kuwadi 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwini Mariso unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uLavumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLivetalk, sikhuluma ngezomnotho. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngomthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.